kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 8 kuMbimbitho 2023. Igama ngoNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Izinto esikhangelane lazo ngomnyaka lowo yizinto eze-violence eku-social media. Ukuthuka kwabomama, uyathola umama epostwa ngepikitsha engagqokanga, umama ethukwa ngenhlamba ezinye elingazake lizibone.
IZimbabwe imanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga labesifazana ele-International Women's Day namuhla. Abesifazana abakwezombusazwe bekhala ngokuthi bayahlukuluzwa.
Kodwa sikunanzela njalo abaningi abantu abayitholi lolo ukuthi kuzaba lento njengaleyo. Solobizeki sithi ukuthi labantu kodwa okukhulu ukuthi thina kanjakhamizi sesima ukuthi singathana ngokutshelana, silendele ngenza ukutshelana, si-award committees esilawo esiwafakela leyo message ukuthi bayihambise ubani sabalahle le.
I-commission ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi iphakathi kokufundisa abantu abazaqhuba uhlelo lokubhalisela ukuvota olwe-mobile voter registration blitz oluzaqhutshwa kusukela mhla ka-12 kusiya ku-21 kuyona le inyanga. Umholi webandla le-TCC uMnumzana Nelson Chamisa usola isinqumo senkantolo ye-High Court esokwala ukubamba iZimbabwe Electoral Commission ngamandla ukuthi iveze uluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota olwe-electronic voters roll. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. EleZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lwabesifazana olwe-International Women's Day namuhla. Abanye abesifazana abakwezombusazwe bekhala ngokuthi bayancindezelwa njalo bayahlukuluzwa ikakhulu enkundleni zokuxhumana ebulenjini be-intanethi. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Abe-National Gallery yakobulawayo bamanyane labohlangothi olwe-United Nations Women labe-African Women Leaders Network ekuqoqeni umkhosi wokunanza ilanga le-International Women's Day ngokubukisa imifanekiso ephathelane lemisebenzi eyenziwa ngabesifazane kanye leyokuhlukunyezwa kwabo ebulenjini be-intanethi ikakhulu labo abaveza isifiso sokungena okubizwa ngokuthi online violence against women in politics. Udokotela Thokozani Khuphe ongene umhlangano walamhlanje uchaze ukuba ukhetho oluzayo abezombusazwe bahlukane lokusebenzisa ubulembu ekuhlukuluzeni abesifazana abaphatheka kwezombusazwe.
Izinto esikhangelane lazo ngomnyaka lowo yizinto eze-violence eku-social media. Ukuthuka kwabomama, uyathola umama epostwa ngepikitsha engagqokanga, umama ethukwa ngenhlamba ezinye elingazake lizibone. Yikho okwenza ukuthi umama becina behlehlele emuva, abaningi becina bengasafuni ukungena kupolitics ngokuthi ungabona ukuthi njengabomama sithukwa njani kupolitics. Yikho kusenza ukuthi khona abanye becine besithi nxa abantu abanjengabomakhuphe bethukwa kanje, bentshela abanye ngizithi akula umuntu oseke wathukwa njengami ku-social media amapikitsha angaqedakaliyo.
Umqondisi we-National Bulawayo Gallery unkosikazi Silenkosi Moyo uthi basebenze labacombi abasuka koBulawayo enkabazwe emathebelele North le-South ukucomba imifanekiso etshengisa ukuhlukuluzwa kwabesifazana ebulenjini.
Sikhethe omama abangu-7 from region yonke kodwa iMidlands ibulawayo le Mid South ba responda to call ekade sithinezile sikhuluma ukuthi sina ama artists azayi participate in workshop ye animation into ze digital leze zabo computer nani ukuthi bazodweba basebenzise creativity yabo ukuhlakanipha kwabo lecubo kwabo badwebe bafunde benze okwakwanisayo ngethimu ekhuluma nge-online violence against women in politics and women in general kakhulu.
Umcombi osakhulayo usinqobile Shamiso Dube osebenzisa amalembu lokuthunga ukubonisa ukuhlukuluzwa kwabesifazana ebulenjini ongene umcimbi walamhlanje uchaze ukuba uyajabula ukusebenzisa ukuthunga lokucomba ekunanzeni ilanga le-International Women's Day.
Ngiyathaba ngoba lithuba lokuthi ngisebenzise i-art yami ukuthi ibe le-voice. So normally i-art isebenziswa ebantwini ukuthi ba-communicate. So ililizwi lamhlanje le-International Women's Day ukuthi sikhuluma kwe-online violence sisebenzisa i-medium abantu abayizwisisa.
Unkosikazi Hayi Mpofu osuka eMzingwane uthi udlakela lwandile ebulenjini
ukuthi beze bekwanise ukungena kuwo WhatsApp benze vele kukalutshwane and definitely kule disadvantage ngoba vele abakho phakathi abaningi bamkhona and they cannot communicate using ama media wona la ama social media kumbe ama platforms wona lawo esikhathi esiningi kalutshwane maybe kuwat 16, 17 and 18 labo abadisanela kuma posters asebenza kuhle yiba bayenelisayo.
Unkosikazi Nakhumalo ophatheka kwezombusazwe eLupane ongene umcimbi walamhlanje ubike ukuba ukhathazekile ngokuhlukuluzwa kwabesifazana kusetshenziswa inkundla ezehlukeneyo ebulenjini.
Ilanga lalamhlanje sikhangele i-theme yethu siyazijabulisa thina njengabomama esikupolitics ngoba sizuza ukuqina ne-counseling ndawonye ngendlela obaba abasishawuta ngakhona besehlisa ukuthi singabakhontesti kupolitics esikhundleni abasifunayo.
Umphathintambo wezamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni ongumgcini sihlalo we-African Women Leaders Network eZimbabwe lomele i-United Nations Women's unkosikazi Fawtius Law bangene umhlangano walamhlanje ebulenjini kunkulumo zabo bevumelana ukuthi udlakela olubhekiswe kwabesifazana ebulenjini kumele luphele. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kusenjalo umhlangano we-Commission on the Status of Women oqhutshelwa e-New York khonapha eMelika ungene kusuku lwesithathu namuhla. Abaphatheka kulomhlangano bavela emazweni angamachumi amahlanu angamalunga omanyano we-United Nations. Abesifazana abasemhlanganweni lo bathi kunenge asebekufundile. UGaynor Gumede Saidi we-Studio 7 uxoxelo nkosazana sibona kuhle buhlungu umqondisi wenhlanganiso ye-hashtag Whispers esebenza la mankazana labesifazana abaleminyaka yokuzalwa ephakathi kwelitshumi lantathu la matshumi amathathu lanhlanu 13 kusiya ku-35 njalo olilunga le-Women's Coalition of Zimbabwe.
Abantwana bangamankazana yibo abakhokheli balamuhla labakhokheli bakusasa. So kuqakathekile ukuthi babe part of indaba zonalezi zombuzazwe webu wamazwe. Yibo abakhokheli esibathembileyo, yibo abakhokheli abasaba lamandla njalo abasanengqondo ezithambileyo ezikwanisa ukuthi zitshintsheke, zikhonvinseke njalo zilethe amanye amathuba angasetshenziswa langabantu abadala. Kuqakathekile njalo ukuthi abantwana bangamankazana abantwana bengaziwanga phandle ngoba like lokho esikuchoyo ukuthi umhlaba jikelele uyaguquka sokusiba nezinto ezishiyeneyo ezenzakalayo eze climate change eze technology kakhulu ziaffecta bona abantwana bangamankazana nge-research e-recent eyayenzwayo uzathola ukuthi 80% of abantwana abakumazwe ayedlula 25 yibo aba-affectwa yi-DHSCD digital repression and oppression ngoba nxa bengakwanisi uku-accessa lokusebenza lezo zinto i-information eqakathekileyo kumbe izindaba eziqakathekileyo azifiki kibo njalo abakwenelisi lokuthi bakwanise ukubakwazi izinto ezenzakalayo emhlabeni jikelele
manje lenzani ukuncedisa amankazana labesifazana ukuthi baphatheke kwezombusazwe
esigabeni esesifike kiso kathesi ngoba ayisondaba yokugijimela ukuthi sikhulume nabakhokheli bamazwe but sibuyela like njengakithi zani umzekeliso wakwelizwe lethu thina ezimbabwe sikhona ezindaweni ezishiyeneyo sikhuluma nabakhokheli bama-political parties ukuthi njengoba kathesi khangelelane le-election babone njalo ukuthi amabizo abawasubmithayo abantu abafuna ukuthi babe ngabakhokheli ku-election ebuyayo 50% of them bemake sure ukuba amalisa abo alamabizo abomama njenge-leadership ye-women's movement ezimbabwe esaba le-activity lapho esathatha khona ama-representatives from political parties sabasayinisa esithi yi-pledge yi-women's pledge le sabanika le-charter of demands evela kubomama ukuthi kumele each and every political party imake sure ukuthi kubantu abakumele babakhokheli kule 50% yamabizo kube ngabesifazana kugoqela ama-young women kugoqela ama-women with disabilities sameka sure futhi ukuthi bayazwisisa ukuba ngokusayina leyo pledge bazaba-held accountable nxa kungabuya ama-list angela 50% of i-representation yama-women
lenzani njengenhlanganiso ezimela abesifazane lamankazana ukubona ukubana khonokhu abavumelana lakho bayakwenza kumbe bazakwenza
so nje njengama-organizations siyaqhubeka njalo kumazwe ethu achiyeneyo siphushela njalo sikhuluma indaba yona leyo yokuthi akube loku-involva kwabomama kuma-processes wonke from the lowest level yikho ngibambe indaba yama-political parties ngoba yikho lapho okuqalisela khona singakafiki kuma-highest levels from the lowest level kuma-communities sisiya kuma-wards sisiya kuma-constituencies size siyefika phezulu lapho ku-appointa khona ama-ministerial positions
ozabuyela lakho ezimbabwe okubone sibili kuliphuzo elilesisinto kuyini
engikubonileyo kakhulu yikuthi kunokuzwisisana lokuvumelana kumazwe wonke akhona angaphansi kwe-United Nations and we are talking of more than 50 nations avumelanayo ama-representatives akhona ukuba kunokuthiwa nokuhlukuluzwa kwabomama kumazwe wonke nxa kufika kundaba zona lezi esizikhulumayo ezetechnology ukuthi even le misebenzini nje umuntu ongumama engazama ukuthi singakhangela isikakhulu abesifazana abakulokhu esikuthi yi-media bengazama ukuthi ba-expresse imibono yabo kumbe ukuba babhale izinto ngoba even kubo-social media kunokuhlukuluza okwenzakalayo ngokusetshenziselwa amazwi abuhlungu lamazwi alimazayo umuntu egcina esekhalala lokuba aqhubeke ngomsebenzi wakhe
unkosazana sibona kuhle buhlungu ngomqondisi wenhlanganiso ye-hashtag whispers esebenza la mankazana labesifazana abasasebatsha njalo ulilunga le-Women's Coalition of Zimbabwe ubexoxa ecingweni ese-New York khonapha emelika lo-Gaina Gumede site we-Studio 7 Umkhokheli webandla le-Triple C umnumzana Nelson Chamisa namuhla usole kakhulu isinqumo senkantolo ye-High Court esokwala ukubamba iZimbabwe Electoral Commission ngamandla ukuthi iveze uluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota olutholakala ebulenjini olwe-electronic voters roll. Izolo umthetho ndaba lo ulahle isicelo someli weHarare North edale leParliamente njalo olilunga leTRIPC umnumzana Alan Makam yena obefuna iZEC iphoqwe ukwethula ivoters roll ukuze ayihlaziye phambilini kokhetho. UMahluli uthe iZEC kayephulanga mthetho ngokwala ukuveza lolu luhlu ngoba lulakho ukuphathwa kubi yizigilamkhuba. Kodwa uThamisa ukusolile lokhu esithi akulakhetho olungaqhutshwa ngendlela esutisayo njalo ekhululekileyo ngaphandle kokuthi abancintisayo babone ivoters roll. Emazwini awethu le nkundleni yeTwitter ewaqondise kumongameli Emerson Mnangagwa lakuZEC, uThamisa uthe ukwala le voters roll kuzabangela ukuthi impumela yokhetho ingamukelwa khona athi yinto etshiya eleZimbabwe lisesimeni esibi. Ngokunjalo, uthe ivoters roll kumele ivezelwe abancintisayo kanye loZulu. Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi iphakathi kokufundisa abantu abazaqhuba uhlelo lokubhalisela ukuvota oluzaqhutshwa kusukela mhla ka-12 kusiya ku-21 kuyona le inyanga uhlelo lwe-Mobile Voter Registration Blitz. Umnumzana Ambrose Sibindi oyisiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi ZCTU njalo engumgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi kuqakathekile ukwabelana ulwazi ngokubhalisela ukuvota ngoba abanye balokhe bengazilutho ngohlelo oluzayo.
Ukuthi kuyathokozisa ukuthi sithole lo mbiko ukuthi isizama ukusondela ebantwini ukuthi kusuka 21/12 siya ku-21 kwenanyanga March kuzaba le registration blitz. Kuhle lokho ngoba ngasezivikantu bethwele nzima bezama ubana bayiregister efana le Windsor Court but bekukhathana. So lokhu kuhle kodwa sikunanzelela njalo abaningi abantu abayitholi lolo ukuthi kuzaba lento enjengaleyo. So lobi zethu sitsho ukuthi labantu kodwa yokukhulu ukuthi thina lanizakhamizi sesinga ukuthi singathana ngokutshelana silendele ezinye zokutshelana si-award committees esilawo esiwafakela leyo message ukuthi bayihambise ukubani sabalahi besifisa futhi ukubana le makhaya kube le ndlela efanana ngoba isikhathi esiningi emakhaya kulapho abantu abasanemuva ngokuthi bathole ulwazi. Kodwa kuqakathekileyo ukuthi ama-organizations ngokuthiya kwawo ama-committee ngokuthiyana kwawo abe lo mlando wokubana angamelisa abahambise umbiko ebantwini bawusalalise besifisa ivele la ize ngakuyavuke le ndlela yokuthi ivakathele ezikolo lapha ibone ukuthi imfomo ihambe ebantwana bayinika abazali. Lakini leza ngamisi be lomlando othihambe ma-chelapa siye kufakaza lokho. Ama-posters anajari kuba khona angaboni-ke kuvaza bakhona njengoba uthebe bhalibe kusiya ngakathi singama-posters lana ahambe nanyathiselwa fanele ngasefakiwe kwenzela ukuthi abalolo lodwa-ke owilse ukuthi omunye lomunye umuntu lomlando kuba nalowo mbi kawuhambise ngoba eqinisweni abantu abaningi abantu abangarejista ukuvota okufanele sibe leqiniso ukuthi siyabagqugquzela ikakhulu abantu abatsha inhlanga zabantu abatsha sisebenzela zo kakhulu kwenzela ukuthi zihambise lowo mbi ukuthi abantu kwazi mhla ka-12 siya ku-21 March yisikhathi esihle sokuvota okuthi indawo ziyabezisuza sonisebantwini. So-ke asisukumele ni phezulu sinanzele ukuthi leli thuba silidlalise kodwa lisisebenzele ukubana sonke sithwale sinencwadini zokubana silungele ukuthi siyevota.
Ubona ingane imfundiso le yene eqhutshwa yiZEC kumbe kuyadingeka ukuthi abantu bafundiswe njalo?
Well, siyakunanzelela kuyabe kuyathokoza ukuthi ubana iZEC nxa isingene kulowo mkhankaso. Kodwa engakutsho ikwakwenelanga ngoba eqinisweni ukuthi abantu eziningi singaphika ngeZEC yodwa ukuhambe thina nikhamisi le ndlela ezizokubana sihlangane nabantu ezimfeni sikhona emabhore sikhona ibi labo abantu afuta khona ithuba labo ekunathweni abantu bakhoke kufanele lapho esikhona kubela sikinisa ukuthi abantu siyabanika lolo lwazi emsebenzini wenza isikhona lolo lwazi alokuhamba igcwala abantu bonke singamele iZEC kuphela iZEC vele iyasebenza oyachayisa. Kodwa thina njengayo ezakhamizi ezinhlaso ezijeneyo sikhona ebantwini uma-community isikhathi sonke. So that's when the king so bana is the extent alone seven as in and send within for me ham the sibling of winning. Futu would have been a jar of Hamid Lama. See as Anna Futu, Tila Panagulama, Ulavanda Chabanji, Abba Ivaric, Tama, Stoksanelao, Kutas, who have been servants with the law. I go on servants with Tusonge, Javata Little Babu, which is Wafu Kabandu, Bahambi, Baba Inhane, Ubana Batuli, Tuavana by Ulama Vote, Kana Voters of the Registry.
Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Njalo ungumgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association nobekhuluma ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7. Uhulumende uthi uphakathi kokulungiselela ukuqhuba imihlangano yokuthapha imbono kaZulu phezu kwesigwebo sentambo ukuze aphume lesinqumo sokuthi isesulwe nale sisigwebo eZimbabwe kumbe siqhubeke sikhona. Kulabasolwa abasemajele eZimbabwe abangamachumi ayisithupha lambili 62. Abagwetshelwa ukulengiswa kodwa balokhe bephila ngoba ukulengiswa kwabantu eZimbabwe kugcine ngomnyaka ka-2005. Lanxa isisekelo sombuso welizwe esibunjwe ngo-2013 isesula isigwebo lesi, satshiya njalo ukuthi siyatsho njalo ukuthi abanye abasolwa abadala amacala okubulala ngobundlova obedlulise amalawulo balakho ukulengiswa. Kodwa umthetho kawuvumi ukuthi abantu besifazana bethezwe lesi sigwebo kanye labesilisa abaleminyaka yokuzalwa ephansi kwengamachumi amabili lanye 21 labaleminyaka engamachumi ayisikhombisa 70 kusiya phezulu. Okhokela inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eibhejo likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi kasesulwe isigwebo sentambo.
Isigwebo lesi njengomuntu oyindoda singabe sikhuluma ngamalungelo abantu kodwa ungabona sesikhuluma ngamalungelo ofesethen gender sisithe inyosi zibulawa enye ingabulawa. I-constitution yangkhona yathi ngasapromote i-equality. Ngabe kuthiwa umthetho lowo uku-apply to everyone besizawukhangela ukuthi hhayi ungani fuze ukhitshwe then ungafazanga ukhitshwe kodwa ingathi apply to amadoda. Amadoda vele emalithwane elizweni leli. Hhayi mbona ngabathi kuyaziqhakathela into ikhitshwe. Kungangcono abantu kuthi i-life ingeni. Ngoba umthetho wangkhona lo ukhanya walungiselwa amadoda kuphela alungiselwanga ama-citizen.
Ngokunjalo kungaleso sizathu Fuzwayo ophuma khona lesinqumo sokuthi hayi kawesulwe lo mthetho ngoba uphatha abesilisa kuphela.
Ngabe kuthiwa wayepromote iquality besizawukhanyela kodwa ngenxa yokuthi vele udesigned ukuthi uqeda amadoda yena esilela hhayi engumthetho omubi. Akuthiwe abonileyo benike i-life in jail kodwa ukuthi bevuna kuvuna amadoda kuphela mbona ngazathi into engaqondanga.
Abanye bathi kulamanye amacala adinga isigwebo sentambo. Ngiphe umzekeliso, uthola kulabantu abadlwengula abantwana, uthole kulabantu ababulalayo bebulala ngobudlova obumangalisayo. Amacala anjalo kumele aphathwe njani?
Umuntu kagetshelwe ukuhlala ejele okwempilo yakhe yonke kodwa ungaze umqume abuthinti lutho. So ngibona ngabathi kubalula ukuthi anti be and ilizwelethu kakhulu vele ngendlela umnotho oyiwo ilizwe lingaba nobuyanga kakhulu limenzondo embi abantu bahlala kefuthelele. So kufanele ukuthi abantu amacala wona lawo aborephu lanilani singadinga ukuthi isisusa asukela nga uzathola ukuthi kungaphathwa kahle kwezizalwane azithola amalungelo azo ngokufaneleka azithola imisebenzi sozihlezi vele nje kule abantu bahlezi nje bezondelele.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngomholi wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eibhejo likaZulu. Sixoxe njalo lomunye othi isigwebo lesi kumele siqhubeke sikhona umnumzana Rizin Ndebele oyisizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa.
Mina ngibona ngathi mina siyaqhubeka sikhona ngoba abantu abanye bamusha eshabaganga ukuthirasa kona sengithizi kanjalo zikiyo.
Kodwa abanye bathi lokho kakuncedi ngoba ukubulala umuntu kayisiso sisombululo. Umuntu nxa ethe wadala icala uyajeziswa, mhlawumbe nxa ethe wabulala aphiwe isigwebo sokuhlala entolongweni okwempilo yakhe yonke.
Kodwa bebe kufana nje noma engahlala entolongweni okwempilo yakhe yonke lokuthi into eyi-one nje ngoba ma ebulele la ivele kumelapha yabona kusikho isidingo sokuthi lamyeke cause sometimes ithatha sonto yokuqala leyo ayenzileyo sokubulala kokuqala yabona.
Asithi umuntu uthe wadala icala mnumzana wabulala omunye, kungokwakucala lokho ebulala enjalo ezivikela kungayisikho ukuthi uqonde ukubulala kodwa ubulele ngoba ubezivikela. Udaba olunjalo lungaphathwa njani?
Ya, ngiyakuzwa lapho kodwa-ke antikhona inkantolo bazobheka la ukuthi ubulele ngandlela bani, yabona. Kumele ba-check ukuthi lomuntu ubulele ngandlela bani, kukhona okunye ithemba bebulele mhlawumbe ezivikela, khona ukuthi ubulele ngenhloso lomuntu, mhlawumbe ubulele siyaganga futhi uyibambe umuntu mhlawumbe emthathe into zakhe qede uyambulala or into ezikanjalo, yabona.
Ngezinye indlela uthi hayi akhona amacala amele athole leso sigwebo sokulengiswa, akhona angamelanga asitholela nxa abantu beyabe bedale icala elifanayo lokubulala. Sokusiya ngokuthi ubulele kanjani kutheni?
Ya, sokusiya ngokuthi ubulele kanjani, cabanga ukuthi bazabe bekhona mhlawumbe ekhothi or kusekhothi lapha bazofika la ubebuntu icala lakhona lomuntu ubulele kanjani. Ma kuyikuthi uyabe ebulele ufezile abe kumyelelayo alingihle, kodwa ukhona ukubulala okuyinhloso yabona, khona ukubulala nje lokuthi umuntu uyabulala ungibulala.
Akusiphe umzekeliso wecala lokubulala othi hayi leli noma sokutheni umsolwa kumele alengiswe kuphela, kungaba licala elinjani?
Njengomuntu nje ongabulala like izigebenga zona lezi ezibamba abantu, mhlawumbe bebamba abantu futhi umbamba umthathele into zakhe eqeda uyambulala or bona labo bahamba besiyabamba inkunzi kuphikuphi bebulala abantu yibo kumele bebulala.
Umnumzana Rizin Ndebele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lo Nkosazana Thembelihle Moyo oloba imidlalo yokulingisa kanye lengwalo.
Ngibhala imidlalo stage la ku-TV lapho engikhona lokho engibhala ngisiya phambili njalo ngi-explore other ways of ukubhala ezinye indlela ezehlukeneyo like from I'm a playwright and a television writer, but now I'm changing my genres a little bit and writing books too. So you can go and say that and con.
Yes, I'm going to tell you imidlalo ethize nje osukwayenza lengwalo zakho.
Okay, imidlalo esengike ngayenza e-television ngoqela eza kumathelela isifo sami sibahle nje uNomhle lengiyetelevishini abantu abaningi bayayazi ababukelayo itelevishini yeZimbabwe. Then imidlalo yestage esingathi imidlalo edlalwa ibonakala sengabhala I want to fly, who said I don't want to dance, it's just black hair. So yeah, ngeminye imidlalo esengayibhalayo. Ngisebenza kuyo kathesi ngu-Dark Bridge lo-Virtual Bondage. So imidlalo engathi ngayibhala under my name.
Kuwathatha ngaphi amandla ukuloba konke lokho?
I think ukusebenza nzima lesiphiwo, isiphiwo kuhlane lokusebenza nzima uyabona. So ngakuhlanganisa kokubili you become enthusiastic, but mina vele ngumuntu nje uthanda ukutelling stories, indlela emphila ngayo, indlela engenza ngithokoze deep down inside me. So ngathi into nje ekhona kimi nje enthanda kuyenza nje. But at the same time ka test sengibhala ngibe inhloso so yakhulu ikhuluma nge
uNkosazana Thembele Hlemoyo ngomlobi wemidlalo njalo uyalingisa. Sixoxe la eVancouver kwele Canada. Kuhlelo lwe-Life Talk lamhlanje sikhangela usuku lwabesifazana olwe-International Women's Day. Ngokunjalo lingayikatshana zihlobo esithandekayo. Okwalamhlanje kwanele olivalelisayo yimi owenu uNtungamile Nkomo Nkololokwana kwamatukandona lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.